Umgwaqo lo owakhiwa embusweni wabamhlophe ilizwe lingakatholi uzibuse ubikwa ongakaze ulungiswe kutsha okupheleleyo. Lumgwaqo ungamakhilomitha alikhulu lengxenye 150 km, kodwa abatshayeli kubathatha amahola adlula ayisithupha 6 hours ukuze bafike koBulawayo. Uphenyo lweStudio 7 lubone ihlekana labatshayeli abakade befelwe izimota kulo umgwaqo okugoqela amabhasi athwala uzulu. Iningi labatshayeli laba liveze ukuba lokhu kuyimvama njalo balakho ukulaluka kulo umgwaqo okwensuku ezithile lapho sebethe babasengozini ngobubi besimo salumgwaqo olamatshe, umagodigodi, uthuli kanye lokunye okungalungelanga izimota. Umnumzana Bongani Nyoni odabuka emangweni weSilobela ukhala ngokuthi indleko ezilandela ukufa kwezimota lezo ziphezulu kakhulu.
Umgwaqo uvele kasilawo sisi, yeshi kube ngabe vele bayasincedisa or ma kumbe kungayenza bavele bagrade nje kube libhodi sivule yethu indlela egangeni sikwazi ukuthi vele siyasibonela sihambe egangeni vele kuvele kufanayo. Sinye nje ngimile khona i-breakdown yokuhambiwele emagodini and iwisa ama-break pas iyabe ingasela ama-breki sifisa ukulungisela umgwaqo kube right umgwaqo. Umgwaqo then ungaba right anje ayonke into i-right ngoba leyo imota le nxa ungahamba ngayoukuza even 1 month iyabe isicomplaini into eziningi.
Amazwi akhe agcizelelwe ngomunye njalo umtshayeli umnumzana Martin Ndlovu obesuka eGuwe esiya koBulawayo ofelwe yimota emangweni we-Tech Mine.
Amgwaqo awusebenzi vele ungamana sile kususwe kungabe lo mgwaqo bese sihambele eganyeni kuyafana namuhla.
Umnumzana Zamani Mlotshwa yena odabuka eMbuma ubelaluke emavinkilini awenkayi ezama ukulungisa ikhombi yakhe.
Into esijaye kuba nazo yiyona le ama-problems ento ezinjengabonjini endaweni ezinjengaboma ekuhambeni kwakubana umgwaqo ngendlela omubi ngakhona.
Umnumzana Mehleli Sibanda yena odabuka esabelweni sechanke uthi lokhu kuvamile njalo kakubaphathi kuhle.
Sesifisa lokuthi ngabe ziyaphuma lathi zihambe eHarare ngoba into esihlangana layo la kwizimbato esinjengoba la ubona imoto yami nje kwapha isibulele insimbi eziningi khona. Mina vele umgwaqo lowu kusukela kubo 2002 vele ngahle awubona suroma ngiqala ukuwusebenzisa vele ngahle ngawubona umubi azange ngawuthola umuhle. Hhayi thina ngokubona kwethu ngani siyagubeka lapha enkayila lapha siyagubakala sibi.
Umphathi Ntambo obona ngesabelo lesi umnumzana Richard Moyo uthi izikhalo lezi uyazazi njalo sewazisa kwabohlangothi lwe-Transport and Infrastructural Development.
Mina ukukhuluma ngawo umgwaqo lo kakhulu lo minister kulo kuze abesele ukuthi ukontrakti wanombona umuntu kusayidi angikwazi ukuthi okwehlula ukuthi neqedi 60 kilometers anayikuyini. Ayazi into okukhuluma ngayo sibili ayazi aziba ndimzama nami njengominister of state ndizama ukukhulumisana lo minister wemgwaqo ukuthi sifone ukuthi kuyazama ukuthi ugrade la ngoba ukuthi sithi simelele ithara iyathatha 2 or 3 zikuyafika ekhaya but ngathezi ukuze khona fana nxakuzala ukufakwa kwabana obadala labana kuva kufakwa ithara.
Imizamo yokukhulumisana lomnumzana Felix Mona umqondisi wohlangothi lwe-Transport and Infrastructural Development yehlule ngoba ebengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Ngomnyaka ophelileyo emgwaqweni munye kwabhubha owesifazana wemateme owayehlelelwa lapho omongi besibhedlela senkaye babethathe isinqumo sokumgijimisela koBulawayo ukuyabelethiswa esibhedlela esikhulu esempilo Central Hospital. Lumama wehlelwa yingozi le ehamba nge-ambulensi eyaphuma umgwaqo yakuwa wahle wafela khonapho. Sekwedlule iminyaka edlula engama-40 umgwaqo lo uzama ukulungiswa ubuye uthiyelwe endleleni kodwa uhulumende kunyanga ezimbili ezedluleyo ubike ukuba bazalungisa ingxenye yomgwaqo we-Bait Bridge Bulawayo Victoria Falls esigugudekile njalo bathembisa ukuba bazalungisa lo wekhwekhwe kusiya enkayi usiyathutshela elupane ukwenzela ukuphungula umango wezihambi. Omunye njalo abathembise ukulungisa ngowekaroyi equma ebhinga kusiya bamba eVictoria Falls. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi ngingunokuthi abadlamini.